siya lamuge la wezithathelane labesifazana nilamiwe osithandekile mhlanga lamhlanje sixoxa nowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakobulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi owesilisa ayimbophile njalo umanyele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa
ngasuka ngathi ethawuni imota kwatshayisa ikhombi yatshaya imota encane so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota leyo iqothaniswa ngamapholisa ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isitshayisile lana yamapholisa yafika yama khonapho ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka amapholisa aphuma amqothanisa bambamba bamtshaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamtshaya i-250 bamtshaya futhi bambamba bamtshaya nge-button stick wavuka okwesithathu lapho wawela lapho engangikhona ngasenisekumgwaqo ngisiya khona lapho ngafika ngathi kathi utshayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula ayi ngahle ngazonda ngathi hawu ngingathi ngikukhuza wena khwapho lipholisa ofanti uprotethele umuntu wena ngose umtshaya futhi kathi kule mvumo ukuthi litshaye ngoba nina umsebenzi wenu ngokubopha kathi ngokutshaya ngazange besamphendulela lipholisa lamthatha lamfaka emotini ngamlanda ngambuza kathena khonokho okwenzayo kubona ku-right yini wathi mina ngifunani kikho khonokho ngathena umuntu lo omtshayayo ngumntanami lawe ngiyakuzala wena olipholisa eliyifiki lo layo omtshayayo isigangi layo so ngumntanami manje ngima ngikukhuza singathi futhi sekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza ngamkhuza ngakhuluma laye sibili ekazange abesaphendula sekuphendula sokusuka lapha ngasethi ngicela inamba zakho zomsebenzi kazange anginike yikho ukusuka sami ngabhoda kulwane o-driver ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala yikho ukuphenduka kwami ithe eseyalile ngasuka ngasikhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zazisithi 379R sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuki nxa ngimi phambi kwemota khwapha ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imota ukuthi linyathele ngaze ngabona ukuthi liyanyathela imota ithe isisuka yatshaywa sibili ngemuva ukuthi yatshaywa yini lami kangikwazi ukuthi yatshaywa ngani yafa sibili screenile i-industry yangemuva so imota lana yasuka yahamba so mina ngixwayisa uzulu ukuthi lokho okwenziwa ngamapholisa ezimbabwe awasivikeli ngalutho awasikhangeli ngalutho unokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lwana amapholisa abamise wangabi le mali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali kathi khona sokwasusa amapholisa ekuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenza ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate phela ezimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate kwenziwa i-fine rezinye imali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali so umfana nowayetshayela ukuthi yena why engakhiphanga imali ngoba ezimbabwe into esiyikhangela amapholisa afonela ukwenza i-fine rezinye every day bavuka besiya khona lapho
ukwaze njani ukuthi usudingwa ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa
ngibone sendithunyezelwa isithombe sami ifoto yami ukuthi na kuphume kuchronic kufacebook egoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapholisa mina khwapho vele ngangisiye emhlanganweni kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusokusala ukuthisa izimota mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimota so sendlinde ukuthi bambophe ngiye zikhulumela phambi komthetho ukuthi yena lokho ku-right ukuthi amapholisa asebenze ukutshaya abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi-toll gate senza i-toll gate thina saza ama-toll gate senza imali yokuthi yena kulungiswa imigwaqo ezimbabwe akula mgwaqo akula lutho amapholisa avuke siya kwenza imali yokuthi kuye phikhulumende ukuthi khathesa abantu nabo imota zonke zozikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapholisa kuyabe sokufuneka isikhathi kwakungu-12 o'clock
leyo bekuyingxoxo lowesifazane othi wayekhona kuqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakobulawayo ngodaba lwamakhombi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga khonapha e-Washington DC.